Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo omhlaka 28 lwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngokuphathwa kubi ngabongi labongikazi ezibhedlela.
Umuntu nxa engakwazi ukuthi wathathi ukuzithwala nini, uzesaba ukuhamba ukuyophimisa because uyasaba ukuthi amanesi azamthethisa.
Elakusasa leZimbabwe limi njani? Sihlaziya umumo sikhangele uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget.
Bathi bona bakhala bakhethe ama-jobs angu 2 million. So ke thina besikhangelele ukuthi ibudget le izama ukuthengisa sibili kube seduzene ukuthi mzamo bani efakwayo ukuthi lama-jobs abe-created.
Inkokheli yeZANU-PF ingabe ifuna ukuthi uMongameli Mugabe abuse aze akhokhobe na? Silengxoxo lesiphathamandla sebandla leZANU PF. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. UZulu ukhala ngokuphathwa amahlayana akwenziwayo ngabongi labongikazi engaya ezibhedlela. Lolu dubo lwaluyandile ngeminyaka edluleyo kodwa lwangani seluyekethesiwe kancinyane. Kodwa ezinye izakhamizi zendawo ezijeneyo zelizwe zithi lolu dubo solubhahile njalo. Sixoxele sakhamuzi sedete umnumzana Stanley Torima othi abanye bagcina beswela umphefumulo abangikazi bezinathela itiye.
Ema-clinics lezibhedlela sile problem yokuthi uyazi in most cases ema-clinics abantu bayafika besizwa ubuhlungu lemikhuhlane abaye besuffer from, but most patients now they fear to go ema-clinics because bayathi ama-nurses ezibhedlela bayathethisa. And uzabona for example nganika umzekelo wokuthi umuntu nxa engakwazi ukuthi wathathi ukuzithwala nini, uzesaba ukuhamba ukuyophimisa because uyasaba ukuthi ama-nurses azamthethisa.
Hello ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le edede. Izisebenzi kunye loZulu Mathupha sekhangele elakusasa ngokwesaba kulandela ukwethulwa koluhlu lwendleko zikahulumende i-budget eyethulwe ngumphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa engathembisiyo. Uluhlu lolu ngole mali engamabhiliyoni amane nje kuphela, abanye abathi incane kakhulu njengoba edlula ingxenye isiya kuholo lezisebenzi zikahulumende lezikwelede zakhe. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe njalo isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi kuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kodwa sekunazeleyo kathezi ukuthi ukhanya uyacaca laphana yena uChinamasa ukuthi ukhanya ungathi sokufanele uze bazame ukuthi uhulumende abe le mali, bazame ukwehlisa inani labantu aba ku-civil service. Kodwa njalo nxa sikukhangela khonokho ulengathi ezimbili engizakhuluma ngazo, ngoba kithi ke sifuna kuqakathekile. Yebo kambe bazaseva imali yokuthi babe bebhadala abantu, but at the same time ungenza ukuthi kube le-unemployment nxa lawo bantu ababakhuphwa bengananzelwa babasanga ngolinye ihlupho oluzadalwa ibhajethi le. Okunye kwakhonokho okuzakunazela ukuthi nxa izisebenzi zisehliswa uhulumende uzowenza imali, kule ngozi ekhona esiyananzela futhi uhulumende uzaluza futhi in terms of tax yemali ezakuye ngokunye esekunanzeleleyo. Then ibhajethi ukhulume ngokuthi kukhanya ungathi isebezavumela into zezukuthi ayenf incedise laphala laphaya. Kodwa-ke enza kuthe ukuthi into zama-investment eZimbabwe asiyonto yokuqala. Esike sakuzwa bekhuluma ngokuthi hayi bazavuna kule ama-investment abuya kanje kanje kuma-budget, kodwa kugcine kungenzakalanga. Ngoba uhulumende wathembisa ukuthi in terms of employment bengena kuhulumende ngo-2013, but bona bakhanya bakhethe ama-jobs angu 2 million. So ke thina besikukhangelele ukuthi i-budget le izama ukuthengisa sibili kube seduzene ukuthi mzamo bani efakwayo ukuthi lama-jobs abe-created.
Singathini kwela kusasa, uZulu uzavotela njalo yini ibandla leZANU PF liqhubeke lilokhu lisehluleka ukuhlela uluhlu lwendleko zikahulumeni?
Ngibona ngathi mina uZulu kathe sibili ngasikhuluma kanje, sikhuluma ukuthi i-economy ayibonakali, abantu imisebenza yikho, nabona abasemsebenzini abaholi, abanye baphuza ukuhola. Phezu kwalokho labona abahola imali zisongokwehliswa. Kathe sibone futhi nalumthetho ofakiweyo, umthetho we-common law osebenzisa abantu i-job security ngabe leqinisa abantu bebo ngokukhishwa. Konke lokho mina ngibona ngathi it works against the present government. Ngibona ngathi come 2018 nxa uhulumende lokho engakulungisanga kuhle uzaba lokunzima. Futhi okusekugcineni ukuthi labo abantu abakuhulumende kuzanupf kulokhu kungazwisisani.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcweti kwezombusazwe njalo isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Inkokheli yebandla leZANU-PF inga ifuna ukuthi uMongameli Mugabe abuse aze akhokhobe na? Izigaba zebandla leli sezifake isinqumo sokuba uMongameli Mugabe kumele amele leli bandla kukhetho luka 2018. Lokhu kukhangelelwe ukugcizelelwa emhlanganweni waleli bandla owenziwa kanye ngomnyaka we-conference ozenzelwa edolobheni le-Victoria Falls kuyona le inyanga esiqala kuyona le iviki ezayo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lelunga ledale le-Central Committee ye-ZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma.
President wethu kasho la president, upresident ngupresident ongena e-office ngenxa yokukhethwa ngabantu. Thina iparty ye-ZANU-PF sile constitution lomthetho esiwulandelayo nxa sikhetha umuntu. Uba bathi upresident simkhethile ngo-2013 uba asikhokhele kuzofika u-2018. Nxa kufika u-2018 i-Congress izahlala futhi njalo, sibone ukuthi ona siyenze njani kukhethe ubani. So singakafiki khonapho singakhulumeli ngakho ngoba asikafiki khonapho. Kathesi sakho ngokuthi bona ubaba wethu sese le mandate sese le lungelo elokuthi adonse achove kuzokushaya u-2018. Xa sesifika u-2018 sesizaqhuma-ke ngokulandelayo sesikhonapho.
Kulabanye abantu abathi bakhona abayesabayo ukuthi bakhiphe umnumzana uMugabe esikhundleni ngoba bathi umuntu oyesabekayo kakhulu. Kambe ngabe kunjalo yini?
Uba uMugabe kasomuntu oyesabekayo kakhulu. Uba uMugabe ngumuntu othanda ukwenza izinto ezifunwa ngabantu, yibe ethandwa ngabantu, yibe ehlale ebiselwa ngabantu. Uba uMugabe kabiselwa ngumuntu oyedwa, kabiselwa ngokwesiqundlwana okukodwa. Uba uMugabe ubiselwa isiqhuku sonke sezanu PF, imuli yonke yezanu-PF iyehlala phansi province by province isithi hayi thina umkhokheli wabamgabe yiwe esikukhethayo, yiwe esikudabelayo, yiwe esikufunayo ngoba yindoda esimelayo. Even emalika iye yabonakala isimela ku-UN ya-challenge obhush, ya-challenge obulayer, yindoda esifuna emadodeni leyo. So asikho ukuthi bona besatshwa kodwa ngumuntu owenza intando yabantu. Manje anto abona amakhiwa abaleyo iproblem ukuthi bona bengabona umuntu wenza intando yabantu abamnyama ephikisana le ntando yabo amakhiwa. Sebekuntu be-turn around basenze sizondane thina apha simzone sithi ngumuntu omubi uyesatshwa, kanti ngesatshwa ngumuntu omele iqiniso, omela umuntu onsundu. Yikho bona amanye amazwe e-Afrika labo ngabhoda amanye amazwe e-Afrika benzebethi bona ake lisibolekele upresident wethu akabe ngupresident wethu ngapha ngoba thele nzima ngapha ngamakhiwa. Kodwa thina apha eZimbabwe kungani kungconywana noma umkhono methu ufile kodwa kungconywana ngoba silovuso ophosa ukuthi sithi ugcwele ososeni singavusa umkolomi hhawu siyaithi kwethu.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-Central Committee yebandla leZANU-PF, bekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ikhisimusi ifike masinyane kuzakhamizi zeJambezi duze ledolobho le-Victoria Falls. Okuningi sikuzweni kuntatheli zindaba yethu uNothando Sibanda.
Iningi alazi ukuthi lonyaka iyozala nkomoni yekhisimusi ukuze izimuli zihlangane zenze amadili njengenjayelo ngenxa yokuswelakala kwemali elizweni. Obaba lamanina emizi bayibambe ngasebukhalini ingqamu okusho ukuthi intandane zona ziphakathi kwelitshe lembokodo ngoba ziswela yena ezingamkhalela. Kube yinhlanhla-ke kuntandane emangweni weJambezi le maphisa ukuthi uhlangothi lwenkampani ye-INSCO Africa i-Bakers Inn izikhumbule iphathise ngokudla okuchiyeneyo kwekhisimusi. ophethe uhlangothi lokuthengisa kulinkampani. Umnumzana Douglas Magonya uthi ngokwakuqala ukuthi inkampani yabo iphathise ngalindlela kuZulu ngemva kokuthatha isinqumo sokuthi ilomlandu ukuphathisa uZulu oswelayo. Bakhethe ukupha izipho zokudla, uthi ngemva kokukhulumisana lenkokheli yezindawo lezi, ethi ukudla yikho okusilela ngamandla kwelindawo.
We consulted with the local leadership about the...
Sakhulumisana lenkokheli yakwelindawo, eyiyo eyathi okuqakathekileyo kakhulu ukuthi siphathise ngokudla.
Izipho ebezinikwa, bezigoqela impuphu, iflower, indumba, amafutha okupheka, isepha yokugeza, kanye lempahla. Inkokheli yomdabu emangweni weJambezi, induna uShana, uthi bayabonga linkampani ngokukhumbula intandane zabo, ngoba ukuswelakala kokudla sokwakhipha labantu ubuntu akusela oziphathisayo, ngoba abantu bevele bengela khona okwanela imuli zabo. Kodwa uthi labo abaphathisiweyo yingcosana nje, baningi abaphila ngengqoqo zomlomo kungela muthi wokubamba.
Asho ukuthi yibo bonke abatholile, siphungulile kube ukucupha nje ukuthi sithathe lokhu lapha nalapha nalapha. Baningi abafuna uncedo, abanye bafuna uncedo esikolweni, futhi labo ama-scholarship mababuye phela bancedise, bangathi esikolweni lapha bafundise abanye abantwana bathakazelele.
Isakhamuzi umnumzana Simeon Khumalo uthi lanqabe samukela lezi zipho eziphiwe abantwana, isikhalazo sabo yikuthi baphathiswe ngendlela ezizakwenza isigaba senelise ukuziphandela kanye lentandane ezikhona. Khathesi uthi befuleka ukulima ngenxa yokusilela kwezulu, kuthi le damu ababelisebenzisa ukuthelela ingadi ebusika selagcwala ithebethebe, alisagcini manzi. Kungakho uthi Ncabe ngaphathiswa ngendlela zokukhupha leli chebe-chebe bathole amanzi bazilimele, lokhu kungaguqula impilo zomuntu wonke esigabeni.
Idemu esilalo lasilta, so lasilta kanjalo, we don't have any ama-machinery ukuthi sikhuphe inhlabathi lana, so besikufuna kathesi maybe i-government nxa ingasincedisa ama-machinery sekhuphile okhuze inhlabathi esedemile, so that uthi idamu lethu lalo likhona ukunjani, likhona ukugcina amanzi for a period, because we find ukuthi xazokusiyaphela umnyaka idamu lethu libe lingasela amanzi amaningi.
Ophethe inkampani ye-INSCO Africa umnumzana Ngoni Mazango ongenela umkhosi uthi lanxa umumo wokwenza ibhizimisi unzima elizweni, inkampani yabo ilokhu isaqhuba kuhle, okuyikho okwenze bathatha isinqumo sokuphathisa uZulu oswelayo. Inkampani le iphathise ikhulu lamachumi amahlanu abantu eJambezi, lenani elifanayo emaphisa. Uhlangothi lwe-Bakers Inn luqhatsha izisebenzi 2,000 elizweni lonke jikelele, njalo luthengisa ingxenye yesigidi sezinkwa i-500,000 nsuku zonke. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazane, lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lonkosazana sichasisile Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Development Association, ukuze asichazisele ngemsebenzi yenhlanganiso yakhe, ikakhulu sikhangela umkhankaso wokuqeda udlakela ezindlini osaqhubeka owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Siyakwamukela kuhlelo. Yiziphi inhlelo ezimqoka elisiqhubayo njengenhlanganiso kulezi nsuku?
Inhlelo esizenzayo thina njengenhlanganiso kathi ezikhangelele kakhulu ukuthuthukisa ilungelo likamama ngoba bese sinazelele ukuthi omama abaningi bahlangana nenhlupho ekuhambeni kwabo lekusebenzeni kwabo ngoba amalungelo abo bengawazi. So njengenhlanganiso sasesisiba lohlelo okuthiwa i-Community Human Rights Training and Advocacy. Lapho siyabe sizama khona ukubaqeqetha ngelungelo labo ukuthi bekwazi ukulimela, bekwazi njalo ukuthi belithonise kulabo abakhangele esingathi ngama-policy makers, njalo bekwazi futhi nokuzimela lapho nxa ilungelo selithe laphambaniswa.
Yiziphi izigaba zelizwe eselihambe kuzo?
Okwangathesi sisebenza sikhangele kakhulu iMathebeleleni South, bese siyenze amathingi endaweni ezinjengeyinsiza leMzingwane leGwanda. Then last week we set lamps in Tlakapeti.
Balamukela njani abantu bakuthanda lokho elibafundisa khona yini njalo libona ingani bazasala bekusebenzisa kubanceda impilweni zabo?
Ye abantu omama ikakhulu bakhanya bakuthakazelela ukuba lenhlanganiso ekhangelane nelungelo labo ngoba bakhanya balenhlupho eziningi abahlangana nazo but abaswela ukuthi bengazisa ngathi yiphi inhlanganiso engazihlilisela phambili inhlelo zabo. Inhlelo inhlupho zabomama ikakhulu bahlangana nazo xa sebesebenza nemahofisi anyabo Ministry of Women Affairs xa kuzindaba lamaloni women development. Omama abaningi bayakhala bathi hayi imali leyana kayinikwa ngendlela efaneleyo ilokubandlulula thize. So nxa sebebona inhlanganiso yethu banokuthakazelela njalo banokuphatheka kwinhlelo zangkhona ngoba bayathemba ukuthi sizesaba nakho ukubamela njengoba sisebenzisana nelinye se-Women Affairs ukuthi siyekhuluma ukuthi hhayi xa lisiya ebantwini ngale lingayibandlulula ngoba lisuka libaxabane.
Bobabuya kuphela ukuzolalela.
Kunzima sibili sikhangele kakhulu isikhathi lesesikiso ukuthi komile kule ndlala and wonke umuntu ucabangela ukuthi xa ngisiya emhlanganweni kumele kuze something engiyitholayo ukuthi ngiphathele abantwana. Sikhangelele ukuthi saqalisa kanjani lokho lisiya inani likhuphuka likhuphuka kodwa alikafiki lapho esikhangelele khona.
Sike saxoxa njalo kulona lolu hlelo usichasisela ngolunye uhlelo belilalo eGwanda lisebenza lenhlanganiso emele amalungelo ezakhamizi eGwanda Residents Association.
Lokho sisebenza sihlanganele layo iGwanda Residents Association alesana isikhathi esiqoqisana sasikhangelele ukubana sikhulisane nokhansila weGwanda kanye lozilo athi kunika izakhamizi zeGwanda amanzi. Wakwanisa ukuthi amanzi abe khona kuzikhamizi ngesikhathi esifaneleyo. Kukanti-ke yinto esilokhu siqhubeka siyenza ngoba yebo amanzi ngabe sekhona kodwa i-service delivery lokhu isiya isehla isehla, akula any improvement etshengiselayo e-sustainable. Lokhu esizama ukuyingeja lapha nalapha.
Ngaphambilini kwalingxoxo sike sakhuluma nge-16 days of activism.
Khangelele ukuthi omama abaningi bayahlukunyezwa ezindlini, bayahlukunyezwa emsebenzini, bayahlukunyezwa lapha nalapha abahamba khona. Sobe kulo hlelo ebesifuna ukulenza sihlangene lamanye ama-stakeholders ukuthi sithi singene ezitaradeni sitshengisele ngokuthula ukuthi bakithi sesidiniwe ngokuhlukunyezwa kwabomama kodwa ilanga langisena kasikalifaki ngoba singavumelane labantu esifuna ukusebenzayo.
Sibongile ukuxoxa lawe kuhlelo, ungavalelisa abalaleli.
Siyabonga, sithandekile, lisale kuhle balaleli.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Sichasisile Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women's Development Association of Zimbabwe, esixoxelayo eseGwanda. Lithiye indlebe njalo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga ke Sithandekile, singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. UZulu ukhala ngokuphathwa kubi ngabongi labongikazi ezibhedlela. Elakusasa leZimbabwe limi njani? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, lilayo.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.